Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelako Studio 7 ngolwesibili mhla ka 16 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Wakhangela vele from indlela abakompozi ngayo kumbe indlela abayiyo yona. You realize ukuthi vele akula like i-objectivity. Bonke abantu abangani baphakathi, they are interested party. And ngani i-allegiance yabo ikakhulu ikhona kumnankaka.
I-commission yakhethwa ukuhlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olwabangela imfa yabantu abayisikhombisa libutho. Iqale ukuthapha ubufakazi namhlanje.
Ngiyajabulisa kakhulu ukuthi sizesanyoka lathi ithuba lokuthi umcimbi omkhulu ongaka ubuye kobulawayo. Usinika ithuba lokuthi lathi sibone ukuthi lokho ekusilelayo ekusebenzeni kwethu. Amakampani ajengiselayo ngathi umpikiso lo khona ukuthi singabe sitholani.
Abelinye lamabandla aphikisayo bathi ulwazi kwezombusazwe luyasilela kubalandeli eZimbabwe, ngakho kuyadingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zokufundisa uZulu ngezikhathi zokulungiselela ukhetho. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulona lo umsakazo. Ikhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olwabangela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa libutho iqale ukuthapha ubufakazi namhlanje kulabo ababona lolu dlakela lusenzakala eHarare. Omunye wabaphe ubufakazi umnumzana Lawson Nyananda utshele ikhomishini le ukuthi wathi esizwa umbhobho ukhala wazichemela ngokwesaba ngoba wayengakaze awuzwe udubuka umbhobho. Umnumzana Nyananda uthe wayezivelela eKaroi engazilutho wasetshayisana lodlakela lolu. Uthi walaliswa phansi ngesisu ngamasotsha. Abanye abaphe ubufakazi bagoqela ababe mela ibandla leZANU-PF kukhetho umnumzana Nyasha Zenda, yena othi watshiselwa imota eyayingabiza inkulungwane ezilikhulu ngabasekeli be-MDC kudlakela lolu, kanye lomnumzana Peter Zimova laye othe wabona abasekeli be-MDC behamba bechisa izimota. Intatheli zindaba yethu Gibson Pepe usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikomishini iqalisile umsebenzi wayo namhlanje edolobheni leHarare ngomhlangano owenzelwe ehoteleni iKrista. Baqala ngokuvalela phandle intatheli zindaba zenhlanganiso ezizimele ezijiyeneyo. Kodwa isimanga ikuthi intatheli zindaba zenhlanganiso yeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC eyiyo esakaza isekela uhulumende weZANU-PF bezivunyelwa ukungena kulomhlangano okuyinto esolwe nguZulu obezelalela ubufakazi. Intatheli zindaba lezi zavunyelwa ukungena emhlanganweni ngehola lesibili emini. Iningi lihle lasola abekhomishini le ngokuqakathekisa i-ZBC bevalela ezinye inhlanganiso zezindaba phandle, njengoba kuhle kwaveza ukuthi kungabe kunokunye abazama ukukufihla.
Ikomishini le kusafanele yazise uZulu ukuthi kuyini ekufihlayo okufanele kwaziwe i-ZBC kuphela, khona kulezinye intatheli ezindaba zezinye inhlanganiso. Lokhu kuhle kwasitshengisa ukuthi kungabe kulezinto ezingafanelanga sizizwe abazifihlayo.
Inhlanganiso emele ilungelo lentatheli zindaba eMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe yethule umbiko isola lokhu kuncindezela kwentatheli zindaba zenhlanganiso ezizimeleyo zodwa. Umnumzana Mlindelo Mancitshana uthe yena le yindlela uhulumende weZANU-PF azama ngayo ukuvalela ilizwe liphikisayo phandle.
Lokhu kuyathengisa sobala ukuthi iZANU-PF yelokhu isakhontrola ama-wings wonke awe media yoloke sa control ama state apparatus into lezi lokho ezicontrola at party level if they know ukuthi ama interest akho kawasoza ncedisa iparty yezanu abasoze bakwekele kumbe bakuvumele ukuthi uncedise kumbe uthathe inews yesakazela abantu
kusenjalo uzulu weZimbabwe uthe ukubunja kwecommission le akusoze kulethe lutho olutsha njengoba impumela yaloluhlelo lokuhlolisa ukwenzakala ngemva kokhetho ihlezi sazakala ukuthi xobha ibandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Thabani Sineke isakhamuzi seHarare uthi abantu abakukhomishini le ngabantu abavele besazakala ukuthi bakucele likamnankagwa onguye owalawula abakubutho ukuthi badubule abantu abatshengisela bekhonona ngokuphuza ngokwethula kwempumela yokhetho
ngokubona kwami nje okuqala kumele sizibuze kona ukuthi how genuine is i-commission of inquiry le ungakhangela vele from indlela abakhompozi ngayo kumbe indlela abayiyo yona you realize ukuthi vele akula like i-objectivity bonke abantu abangani baphakathi they are interested party and ngani i-allegiance yabo ikakhulu ikhona kumnankagwa
umnankagwa ekhuluma ngekhefu lokukhumbula amaqhawe alela inkululeko wakhomba ibandla le-MDC alliance njengembangela yaloludlakela olwenzakala ngemva kokhetho okukhuthaza uzulu ukuthi ibandla eliphikisayo alilawo amandla okutshela ibutho ukuthi lidubule abantu ngimele isithu 7 seHarare ngiuGibson Bebe
Ikhansili yedolobho lakwaBulawayo imanyene lenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuqhuba umhlangano wamakhansili obona ngokutshalwa kwemali obizwa ngokuthi Local Government Investment Conference Logic okwensuku ezintathu phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment ngasikhathi sinye kulombukiso wamakhansili enkundleni yeZITF. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Amakhansili angamachumi amathathu lambili eZimbabwe amanyene kobulawayo ehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Umongameli we-Urban Councils Association of Zimbabwe, umeya wakobulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uvulela umhlangano, wamukela bonke abangene lomhlangano ethi njengamakhansili balangazelela intuthuko enkulu ezweni njalo uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi ilizwe livulekile kwabafuna ukuqala amabhizimusi bayalusekela.
Kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sizesanikwa lathi ithuba lokuthi umcimbi omkhulu ongaka ubuye kobulawayo. Kusinika ithuba lokuthi lathi sibone ukuthi lokho ekusilelayo ekusebenzeni kwethu amankampani atshengiselayo ngathi umpikiso lo khona ukuthi singabe sitholani kwezamanzi, kwezokuthwala kwezibi, kwezokuhlanzeka nje komphakathi kuyasincedisa kunokuthi lathi sibe namathuba ukukhulumisana namankampani lawo ukuze lathi sithole okokusebenzisa ekuhlanzeni idolobho lethu.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uchasisa ngenhlelo abalazo zokuzithuthukisa.
Ya, ilupane local board silenhlelo eziningi kakhulu esifuna ukuzenza. Sifuna ukuinvesta ku hotel and conference center, silestand se hotel and conference center, silestand se shopping mall, siyakha ama office, okwakade asila ama office. So we are constructing our offices. Silama roads as wenzayo. Currently we are constructing 3.5 SE reconstructor and SE fagin in ITAR. And sifuna ugu upgrade I terminus yetu. Ukuthi before the end of this year, sizabe sesiyakhe durable around I terminus yetu. Kule flea market structure again esiyakhayo. Sandukuyifulela. Osokusele nje ukuthi sifake ama plumbing works angkhona. You are outstanding.
Omunye abatshali bemali osuka e-United Kingdom owenkampani yeZimbabwe Capital Connect umnumzana Morris Dillion uthi eZimbabwe lilakho ukuvuka kwezomnotho uma lingalandela indlela eziqondileyo zokwenza amabhizimusi ethi ezemvelo abalazo ikakhulu lezokwemba zilakho ukukhulisa ezomnotho welizwe umhlangano weLogic ukhangelele ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngumsekeli kamphathintambo wombuso wezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga iZimbabwe iphakathi kohlelo lokuzama ukuvuselela ezomnotho welizwe ngaphansi kohlelo oluqhutshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthi ilizwe livulekile kulabo abafuna ukutshala imali lokuqala amabhizimusi ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Abelinye lamabandla aphikisayo ele Economic National Democratic Party bathi ulwazi kwezombusazwe luyasilela kobalandeli ngakho ke kuyadingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zokufundisa uZulu ngesikhathi zokulungiselela ukhetho luka 2023 azi ukuqhakatheka kokukhetha inkokheli uqobo hathi ukukhangela ukuba ungowaliphi ibandla njengalokho okwenzakalayo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Bathi indlela uZulu weZimbabwe akhetha ngayo inkokheli yiyo ebangela isimo esiselizweni ngoba ekhetha inkokheli ekhangela amabandla ezombusazwe hathi ukuba ungumuntu owanelisayo na umkhokheli waleli bandla umnumzana Thabani Tigere ulandisa ngokuthi kumele kwenziwe njani lokho
injongo yami ngekuthi before singena ku 2023 abantu mele bebekwazi into abayivotelayo bazovotela into iphi abantu siyavota ngokungakwazi simele sibe lwelwazi olwepolitics olupheleleyo ukuthi nxa sivota uX wakho njengoba umfakele kuzana uPF njengoba umfakele kuMDC njengoba umfakele kuENDP utsho ukuthini wena uthi wena uzofuna ukuba yini ufuna ukuba lunyawo yini enyameni enkukhu ufuna ukuba losiba yini or ufuna ukuba yini
uthi gere uthi ulwazi luqhakathekile kwezombusazwe ngoba kusiza abaphatheka ukukhetho ukuba bakhethe ngobuhlakaniphi obukhulu
into esimele siyifunde sibe yazi ukuthi kusasa nga sisafa ku X ungakhangela thina singamaZimbabweans namhla sibuswa yi socialism we are using an eastern policy an eastern system of governance iyo esiwise umnotho welizwe since 1980 ungakhangela u Ian Smith washiya ilizwe linothile
ukhuthaza njalo abamabandla ezombusazwe ukuba achasisele amalungawo kwezombusazwe kanye lokuba kungani besenza lokho endaweni yokuba chiya besemnyameni njengalokho okukhona khathesi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Live talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe the connection untungabeli inkomo uzabe ixoxa lani ngendlela abasakhulayo abaphila ngayo ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okungelamkhawulo thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kulolu hlelo Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abevutho leMelika bathi ekusebenzeleni kwabo labevutho lakweleSomalia abahlasele indawo eziphansi kwabalwa becatsha beqembu labesiMoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab babulala abalelo qembu abangamachumi ayisithupha. Lokho kuhlasela kwenzakala edolobheni leHaradere esigabeni seMadak singene kwele Iran. Lona ile Iran likhuthaza umakhelwane walo ele Pakistan ukuthi amazwe omabili kumele asebenze ndawonye ukuthi kukhululwe abalindi bomngcele bakwele Iran abalichomilani okugoqela labo abathunjwe ngabalwisa kwele Pakistan. Iningi selisole umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo ngesinqumo asithetheyo esokuthi kungasetshenziswa amagalani okuthela amafutha epetulo awama-jerrycans ngoba ebangela ukusilela kwamafutha njengoba abantu bewathenga ngobuningi bawo. Embikweni eliwethule lamuhla, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisole kakhulu inyathelo likamnumzana Gumbo. Asizweni umbono kakansila ka-Ward 1 kobulawayo, umnumzana Mlandu Ncube ngalolu daba.
Okokuqala, uhulumende wakwathi usayehlulekile ukwenza igetsi ibe available kubantu bonke. Abantu sesisebenzisa ama-generator. So in so saying that 20 generator yami ngihambele yini e-filling station. So ku-clear futhi this i-government levele kayisebenzisa ukucabanga. Kambe kwavala ama-jerrycan, ama-generator sizathela kanjani. Njalo lezi mota ziyaphela phela ama-fuel, silokhu sitshintshatshintsha ama-garage siyidinga leyo fuel. And yona sizidinga vile jerrycan, uthi ngizathela njani leyo fuel.
Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma unika umzekeliso obonisa ukuthi kungani inyathelo likahulumende lingamthwalisa amagabha avuzayo njengosomabhizimusi.
Mina ngiyindlela ngomunye wabosomabhizimisi osebenza ngemishini emikhulu le abayithi ngama-earth moving equipment afana labo grader, oscavator, ama-browser, ama-tipper. Kwesi isikhathi labe ngisebenzela khona kuyaba nzima bona igrader isuke lapha esebenzela khona negatshana iyongena kulayini efuel ngale. Izinto ezingabho kuhamba ngomgwaqo zihamba zithwele nezinye imotana zonotha ngamalobhe. Manje nxa usuthe kona awusafuni untona abantu bethwale bethale ifuel ngamadrum lanilani. Pho-ke imisebenzana isizayenza njani ukuthi kusiza kumapheli.
Lanxa uhulumende esithi ingxenye yemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ayebolekayo ngeyokuthenga iphethulo, amafutha la alokho esilela. Umnumzana Chuma uthi okungcono yikuthi uhulumende aqale ekhulumisane labantu ukwenzela ukuthi inhlelo zakhe zisebenze.
Into engibona yikuthi yona uhulumende nguhulumende wabantu, kadingisise yaxwayisise ebantwini lokwanetha ngesilungu uku-consulta nabantu. Ngabe bayaxwayisisa sector by sector ukwenzela nakuthi yona hhayi laba abasebenzisa imishini enjalo silawo ama-foundation ethu sithi ama-group ethu esibhinge ngakiwo. Kubhala nezincwadi ukuthi hayi lo usebenza endaweni enje kaphike, kumbe basinika igaraji elizafaka specifically for abantu abanjalo ukuthi hayi abantu abanje abane garaji yeli nje kulapho lizafika lincediswa khona lingabe lencwadi zento ezitshengisa ukuthi hayi foshuwa liyasebenza. Lokwalo kuthi even nxa kunama-inspector bakhona ukulandelela bebo ukuthi hayi foshuwa ifuele enatheko baba uthuma laphana i-1000 liters yena nasishona sibonele isifikile lapha kule mishina-ke khona isithelwa imishina sisebenza ukwenzela into ezingami kanti esingilungisa umgwaqo izulu selizeqala ukuna. Manje pho nxa umsebenzami ususima ngenxa yona awusela fuel anta kuna izulu kakuna umgwaqo wona awusalungiseki kuhle, so kuthiwa zimali esezichithwe khona phana ozarecover njani. And ye foshuwa bakhona abanye abasebenzisa into engama-generator njengonako lama-gesi anganayahlupha. Pho yena leyo nto ezenjani so mina athole i-generator yakhe yini na abuyelayo khonapho na. So into lezi kumele zikhangeliswe kuhle. Into eqaleyo ukuthi uhulumende awumelanga ahlukumeze abantu, kumele abe nguhulumende wabantu.
Umnumzana Gumbo ubikwa isithi abazatholakala bethengisela abantu abalamagalani ama-jerrycans kumbe ingxeki kuyini okokuthwala amafutha epetulo bazathathelwa ama-license. Uthi bazajeziswa njalo bengabhadalisa abantu ngamadola emelika kumbe bedulise amafutha la. Njalo amapholisa azaphathisa kulo umkhankaso. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi kufanele uhulumende alungisise isisusa sokubhidlika komnotho welizwe ikakhulu ukusilela kwemali. Kwentengo okwenzakale ensukwini edlulileyo lokho kuqhubekela phambili njalo izitolo eziningi azisafaki intengo emashelfini, zikhetha ukutshela abantu sebethenga besesaba laba abakhangela ngentengo abethusela abanini bezitolo ngokubathathela amalayisensi. Ezinye izitolo zivalile zisithi zisakhangela impahla ezilazo njalo ezinye zifaka imigoqo ngesilinganiso sempahla ethengwa ngabantu ikakhulu ichukela lamafutha okupheka. imali emkambo wensitha isiqalile njalo ukukhuphuka ukuthi abantu bezibuza ukuthi kwenzakalani ukuqala ukuthi intengo yakhona yehle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Injabulo elethwe yikuwa kwesisindo sedola leMelika ensukwini ezedluleyo emkambo wensitha uZulu esekhangelele ukuthi lentengo isingayehla ezitolo isihle yancibilika njengamazolo ngoba intengo iqhubeke ikhuphuka. Imali yaphandle kwelizwe ibisihlupha ukutholakala kubo siphatheleni ngemva kokuwa kwemali ethengwa ngayo isibuye yathola amandla nxa iqathaniswe leyeZimbabwe. Izitolo ziqhubeka zibiza intengo ephezulu empahleni ikakhulu nxa umuntu ebhadala ngebond note kodwa eMelika ilentengo encinyane. Amafutha okuphekwa alungiswa kobulawayo awe Royal abesethengiswa ngamadola phose amane i$3.80 kwezinye izitolo kodwa kunzima ukuyifinyelela kukanti ezinye zibiza amadola alichumi lanye $11 amafutha afanayo. Unkosikazi Jane Chiaka obethenga uyalandisa ngobunzima ahlangana labo.
And angunzwisise futhi ama price ayehle ama price ayaphezulu vele ayehle ikho ubona befihla izinto ongaphakha ama sticker kutubo wasuthu lokhu imali kumbe lokhu lokhu imali ayiswa into e right sokwesikhathi bathi thenga grocery $10 ukuthi uthole cooking oil.
Abanye abathengayo bebengahlangani lezitolo ezivaliweyo kodwa bahlangana lalo udubo lokukhuphuka kwentengo. Unkosikazi Moli Dube ophila ngokuthengisa uthi kunzima kakhulu kibo ngoba bacina bengasenelisi ukuthenga impahla zakhona ngenxa yentengo engami ndawonye.
Futhi ukuthi bevala amashopa so asonto eqondileyo ngenxa yokukhula kwamaprice. Instead kumele ukuthi benze iprice control behlise amaprice kube normal izinto zonke sisebenze kahle because asifanani omnye lomunye ule level yakhe. Abanye asila mali abanye siyazigcina thina sodwa so ukuthi uraise imali yokuthi ukwanise ukuthenga amafutha lawadulayo kuba nzima ebantwini. Even indaba yamaprice leyi iyenza ukuthi indlela esithengisa ngayo lathi lapha phandle siyaba sithengisa sikhangelela ukuthi sithole imali but khonokho ukukhwela kwezinto kuyasiaffect ukuthi singasathengisi kahle.
Ekhuluma ngokukhuphuka kwemali etholakala emkambo yensitha unkosikazi Dube uthi ama rates abawabonanga ukwehla vele ngoba abantu abavele bekhweza ama rates bathenga imali ngemali ephezulu osekubangela ukuthi imali ingabambeki. Uthi abantu ababathengiselayo ngabantu bakuleli hathi abavela phandle kwelizwe ngakho kuba nzima ukubathengisela.
Ama rates bathi bona ayehlile but thina ukuyehla kwawo imali asiyiboni asiwaboni ehlile because laba abantu abakhweza ama rates bathi bona imali bake bayithengisa imali ngemali ephezulu and then khathesa ukuthi bayiyehlise kwabo kwangikhona sokusiba nzima kibe ukuthi bayiyehlise because bafuna ukurecover imali yabo leyana abayinika abantu ngenjani ngemali ephezulu. So ama rates ona lawa lawa futhi ayas affect and then abanye sebeze bethengisa ngemali zeza out uze umuntu esithi ngifuna irandi ngifuna iusa kungenxa ama rates ona lawa abenjani ekhwelile. So kuyas affect futhi kuyasiluzisa ama customer because ama customer ethu thina ngalapha eZimbabwe asilama foreigner customers ukuthi angathenga ngerandi or ngeusa.
Ukukhuphuka kwesisindo semali yakwamanye amazwe sekusenza ukuthi abazisebenzayo babe sebunzimeni obukhulu ngoba sekumele bathengise ngemali yaphandle kwelizwe okuyinto eyenza impahla zabo ziqinise kungathi ziyadula. Uhulumende wethusele abezitolo ngokuthi ulakho ukubathathela ama-license abo bengathengisa ngentengo engasiyo ayifunayo kodwa lokhu kulakho ukulimaza amabhizimusi amaningi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wezemidlalo osanda ukukhethwa kuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yenguqo elizweni yezifa esigabeni seSouthern Region uAndrew Tapela uthi ufuna ukuthuthukisa iligi yeSouthern Region Division 1 Soccer League ibe kuzinga eliphezulu kakhulu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Utapela ukhethwe ukuba umgcini sihlalo omutsha wenhlanganiso yezifa Southern Region ngemva kokuba ingqobe obephethe lesi sikhundla uMusa Mandaza kukhetho oluqhutshwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlileyo. Utapela obe ngunobhala jikelele weqembu layele Ndaza eminyakeni edlileyo uthole amavoti angamashumi amabili wathi uMandaza wathola amavoti ayisikhombisa. Ekhuluma lentathelo ezindaba zemidlalo sekuphume impumela yokhetho utapela uthe uMandaza labanye bakhe badlale indima enkulu kunqubela phambili yesigaba se-Southern Region njalo yena labanye bakhe kuzamele bekhuphule izinga laleyo nqubela phambili.
The previous executive or members that were on the board did a good job.
Inkokheli ebikhona yenza umsebenzi omuhle kakhulu. Yikho ke kuqakathekile ukuba thina sikhuphule izinga sitholele i-league yethu usekelo lwemali ngoba kungaba njalo amaqembu ayabe edlalela okuthile okubambekayo. Ngalokho ke okusemgqoka njengenkokheli entsha yikuba sithole usekelo lwemali.
Utapela uzasebenza labogoqela uGaylord Matunguza yena ongumsekeli kamgcini sihlalo njalo obevele ephethe lesi sikhundla njalo obuyele esikhundleni engaphiniswanga. Ukhetho lokudinga amalunga ekomiti lungenwe ngabayisithupha njalo abaphumeleleyo ukuba yingxenye yobukhokheli besigaba sezifa Southern Region ngababalisa uBrighton Malandule layo obevele ingxenye yenkokheli yalesi sigaba phambilini kokhetho. UMalandule uthole amavoti angamashumi amabili lantathu okulinani elitholwe nguFiso Siziba kuthi uMehluli Thebe uthole amavoti angamashumi amabili lanhlanu kwathi uTizrael Uphahla uthole amavoti angamashumi amabili lane. Laba abane yibo abaphumeleleyo kwathi uTumediso Mgwena othole amavoti ayisikhombisa kanye loMonda Mubita othole amavoti amahlanu kabasenelisanga ukuba ngamalunga ekomiti. Utapela labanye bakhe baza kuba sesikhundleni okweminyaka emihlanu elandelayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. umculo osothileyo olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m. Apo tinoku